sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sadly, our spirits have been dampened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo.
Usikomitshi wamapholisa awe-ZRP, uCommissioner General Thandabantu Matanga, uhlangane lentatheli izindaba ichasisa ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba enkundleni ye-White City kobulawayo kumaviki amabili edluleyo.
Bona ma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu ye-African Union elizaqala kusasa ukukhetho lweZimbabwe. Ukwethuselwa kwabantu ngebandla leZANU-PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usikomitshi wamapholisa aweZimbabwe Republic Police, uPolice Commissioner General Thandabantu Matanga, uthi baqhubekela phambili ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba enkundleni ye-White City kobulawayo emhlanganweni webandla leZANU-PF ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa kumaviki amabili edluleyo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhomishina Matanga utshele ubulawayo emhlanganweni lentatheli izindaba ukuba uphenyo lokudinga bonke abaphatheka emizameni yokubulala uMnangagwa kumaviki amabili adluleyo eWhite City Stadium selufike esibangeni esiphezulu sokuphutsha.
Sadly, our spirits have been dampened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo okukhanya angani inhloso bekuyikuzama ukususela umongameli welizwe leZimbabwe uComrade Edim Mnangagwa labanye abahloniphekayo amanga. Ake ngithathe leli xetsha ukuthembisa ilizwe jikelele lozulu wonke ukuthi siphezu kokuhluza lokucwayisisa okugcweleyo ngale nkemenkeme yendaba yona esithethe impilo zabantu ababili.
Uqinise isizwe ngokuthi labo abaphatheka kulesi siga sebeseduzane lokubanjwa.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for and
njengogatsha lwamapholisa iZRP sithembisa ukuba asoze sime singazibambanga lezo zigilamkhuba zize ziyomiswa emthethwandaba. Sizokwenza loba yini esemandleni ethu ukufeza lesi sithembiso. Kusenjalo ngithanda ukuncoma usekelo lokuphathisana okwenziwa ngabacubunguli benhlangothi ezahlukeneyo zimi ngaphansi kogatsha lwamapholisa oselenze sabamba ababili abasolelwa ukuba nesandla kulesi siga esibi kangaka. Siqhubeka sibizela njalo sidingisisa iloba yini ongasenza sifumane ezigilamkhuba lezo.
UMathanga ubonye bonke abantu abaphe ubufakazi bokwenzakala eWhite City Stadium ecela labanye abangabe benolwazi ukuba baye emapholiseni aseduze labo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kulusizi ukuba uhulumende ubophe wakhulula abafana ababili bephumula abangela cala ngoba umongameli Mnangagwa wacaca ukuba isiga lesi senziwe izitha zakhe ezisuka phandle kwakobulawayo.
Bekuvele kungela isidingo sokuthi bebophe abantu abantu laba ababophileyo babahlukulise. Njengoba sakhuluma ekuqaliseni kusanda kwenzakala ukuthi le yinto yenziwe izanu. Abadingane phakathi kwabo khonapho kwizanu kulapho kulabantu khona abenze isiga lesi.
Kufe abantu ababili kusehlakalo lesi kwalimala abambalwa. Kuthi umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi lo chalimani webandla elibusayo unkosikazi Opha Mchunguri labo abalimale kulesi sehlakalo lokhe beselatshwa kwene South Africa. Abanye sebaphuma ezibhedlela kuthi abanye lokhe belalisiwe kulandela ukulimala kakhulu. Abantu abadlula amachumi amane balimala kulandela ukudubuka kwebhomba emhlanganweni wabezanu PF wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqapha ukhetho lweZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula ngamachumi amahlanu azaqala ukuqapha lolukhetho kusukela kusasa. UBenedictine Mhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe inhlanganiso yezizwe zezwekazi lamazwe abensundu e-African Union AU, amalunga alenhlanganiso azaqala ukuqapha ukhetho leZimbabwe kusukela kusasa mhlaka 4 Ntulikazi. Iqula lokuqala eliqala kusasa ligoqela amalunga amane ahamba lengcitshi kwezokhetho ezilichumi. Leli qula liza kuba selizweni kuze kube mhlaka 10 Ncwabakazi. Iqula lesibili elaba zokuqapha ukhetho abangamachumi amane 40 lizaqala ukuqapha ukhetho kusukela mhlaka 23 Ntulikazi kuze kube mhlaka 3 Ncwabakazi. Lokhu kuza kupha lenhlanganiso ithuba lokubona okwenzeka kumalungiselelo okhetho, mhla wokhetho, ukubalwa kwenani labavoti kanye nokubona ukumenyezelwa kwempumela yokhetho. Leli qula selimukelwe ngokungunguna liningi lezalwane zeZimbabwe. Bonanga-ke baxwayisa inhlanganiso ye-African Union ukuthi ingathatha uhlangothi ekwenzeni umsebenzi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi imbali yale nhlanganiso kwezokuqatshwa kokhetho lweZimbabwe yenza kube nzima ukuthi ithembakale.
Bona uma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ikuthi nje bona uma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations lama Western countries, bona babe underbona ne-SADC ngoba laba bantu kudala befaila eZimbabwe.
Kanti kumgcina isihlawu lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi kusemandleni alo iqula le-AU ukwenza okuqondileyo.
Sithemba ukuthi labo bahloli ababezothwa ngolwasenzi ngama-observers bazanelisa ukuthi bangene kuma-provinces wonke, ikakhulu emakhaya kungabi ngabantu abahlala emadolobheni, bahlolisise ukuthi ama-rally ama-political parties achiyeneyo abanjwa njani.
Ngakolunye uhlangothi intatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi iqula le-AU uzafuzela idonsa amasokisi ngalifuna ukuthi umbiko walowo khetho wemukelwe izalwane zonke zeZimbabwe.
Kungabi khona izinto ezifihlwayo kodwa ziyizinto ezibonakeleyo. Akhulume njalo lezakhamizi kuze iqiniso livele ngakakuhle. Ekubathembeni lapha kusuke kube nzima ngoba siyazi ukuthi laba bantu ngabantu abahamba ngemali ethile, and lo obhadala imali uyabe efuna ukuthi owakhe umbono ube yiwo oqakathekisayo ufakwe phambili sengathi uliqiniso.
Umelo bandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi balethemba lokuthi leliqula kalisonke liyangise izwekazi le-Afrika.
balalele wonke ama political parties ukuthi ama concerns abo athini nezizinda zemsakazo ukuthi laba abangama public broadcaster bayabela kanjani isikhathi sokukampaigna kuma political parties babuke futhi nezigameko zodlame ezingabe zingenzeka emaplazini
lobanja abaningi bekhombisa ukungethembi inhlanganiso ye AU bathi okutokozisayo ukuthi lonyaka kuzabe kukhona izinye inhlanganiso esifana le European Union lezinye ebesenqatshelwa phambilini ukuzoqapha ukhetho Melistudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Selwa kwabantu libandla lezano PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezichiyeneyo zelizwe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Peace Project ziyakufakaza lokho iZPP ithi kulosobhuku owachaywa wachiselwa indlu ngabasekeli bebandla lezano PF eHurungwe North ngeviki edluleyo ngemva kokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingavumi kwethuselwa ngamalunga aleli bandla Igama lika sobhuku lo umnumzana Councilwell Masanga eBuhera uCouncilor weZanu PF umnumzana Darisai Nganga ubikwa ethathele ugatsha lwe-social welfare ukudla wakwabela abasekeli bebandla leZanu PF kuphela uNtungameni Nkomo Studio 7 ixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda ngalolu daba
izani into eyenzayo ukuthi ngoba sethika ukukhetho njalo sasegcikene ukuthi izandliwa isimisane nokuthi sizwakuthiwa isihambisa ithe ebantwini kufanele balethe iziflipu kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota babuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha lapho ethiwa i-reference number ibisithini iqiniso ngelokuthi abantu bezimbabwe fanele bazi impela ukuthi uhulumende lo akalanto angayenza labantu bezanu lamapholisa lamasosha akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo azekhululekile kufanele abantu bezimbabwe bazi impela ukuthi uhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusebuzimeni obukhulu kakhulu kubaqalisa ukudlwakudlwa ngoba uzama ukuthi laye azenze uhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni engithanda ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi bathathe isikhathi leso ukuthi bazilungiselele ukuyavota kungabi lo edwa owethiselwayo kodwa nxa bekhona abethiselwayo bangakhulumisana namalungu e-MDC Alliance aseduze labo sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabe besethisela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho
lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona liyahamba yini liye mangala emapholiseni
ngivele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathola begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona le ngiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona owethuseleyo kumbe otshelwe into engamethusela aphange asazise nxa kuyukuthi inamba ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengeduselwa njalo kungabi lokudubeka kunabantu abazela emazweni aphesheya amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho singabathuma nabo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezanu ngeke benze ubudlwangudlwangu silabantu abasuka emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho eqhutshwa ngalo
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilindele impendulo evela esigodlweni sevinkili le Pick n Pay kwele South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli balesi stolo ugwalo lwezikhalazo olwe petition olusola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala kobulawayo. Ugwalo lolu lubetha amagama abakhokheli bevinkili le Pick n Pay elithi balobandlululo kanye labantu besindebeleni ababikwa baxotshwa ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abesishoneni. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zePick n Pay ngalolu daba yehlule. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party okuqula eliqhobe ugwalo lwepetition eSouth Africa.
Sike sakhulumisana nabo. Sidinga ukuthi sibe le official communication evela kubo eqondana lalolu yanadaba. Hayi basi basitshela ukuthi hayi balwamukele udaba lwethu, basala ukukhangela njalo lathi sabakhuthaza ukuthi balukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambe lwafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula, lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzelayo afika khona ngapho kwele South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane, ludaba olukhulu and sinanzelela ukuthi ayisikodaba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba. Sase sithi hayi awuthi sivele ke sihle siyefika khona le kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi le nto ma isolveka isolveke holistically singasolvi nje ama-symptoms nalawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo ngxabechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo uphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana kobulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besinambiya kuphela, kumbe abantu besitonkeni kuphela, kumbe abantu besishiphini kuphela. Sithi hayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo. In the spirit of devolution le sebeyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi, kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo, amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo. Nxa kuyukuthi devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo, angikholi ukuthi kulomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Thiyani indlebe kulumsakazo ngo 6:30 a.m. ekuseni lapho esizaqhubeka khona ngalolu daba sihlaziya njalo olunye ugwalo lwepetition oluthunyelwe umongameli Mnangagwa zinduna zeMathebeleland zikhonona ngobandlululo emhlubulweni weMandebeleni.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngodaba lokwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU PF kuyiwa nje kukhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungamile Nkomo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayeyinhloko kahulumende kwele Malaysia uNajib Razak ubotshwe namhlanje ekuseni ngomlando wokuba ukungaphatheka ekwabiweni kwamabhiliyoni amadola esikhwameni sikahulumende. UNajib ubikwa ebotshwe ngabe commission ebona ngokuvimba inkohlakalo e-anti-corruption commission. ngesikhathi izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zilungiselela ukujabulula ukujabulela uzibuse kusasa mhla ka-4 kuNtulikazi. Abomthetho basebenza gadalala ukubona ukuthi abantu kabawelwa ingozi bejabulela leli ilanga lapho abavame ukwenza lokho ngokuzilibazisa ngokudubukayo kwama-fireworks. Ngesizwe udaba olukhangela ezomnotho welizwe silethulelwa ngChris Gande weStudio 7.
Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola eMelika ukuze awabele uZulu Makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli izindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola eMelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho uMangudya uthe ibhanga lesizwe ele Reserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha, ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwa ngalawo ma-bond note asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo ayitholakali njalo ama-bond lawo kasatholakali bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe ama-dollar kumbe ama-50 cents kuliviki imbone sokunikwa ama-10 cents into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani umumo wemali ulokhu uqhubeka uhlupha kube sokusidanisa upresident wayethena nge-100 days kuyabe sokuphelile kodwa kanti uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena kodwa into engimangalisayo upresident wangena echegutu eshopu ethenga ama-chips njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliweyo nje ukuthi ama-user kasasetshenzi wabhadala nge-$20 wangaceli i-change okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kulama-user kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo utshone lama-user kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphindwe kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa ele mali efonini amagagasi i-network iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya uchazisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Imali hard cash bro wami iqiniso lihle kayibonakali isibhono sentwala sibili imali kayitholakali imali lanxa ule mali imali yangikhona iba sefonini i-hard cash sibili ayayitholakali mala uthe wathengisa okungumdida wakho omunye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash but if nxa ungela i-hard cash uyaeusing i-cocash yona le yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho ukusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho. Ibandla eliphikisayo ele-MDCT
abantu sebethwele nzima ngoba imali njengoba kade siyitshintsha kubosiphatheleni nabosiphatheleni isibashotela sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-user khona estreetini kukhanya nje imali isitholakala kumbe liyenze kodwa ungani kusa-butter trade uthi hhayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalokhu ibhadale ngaleyo ndlela kodwa ukusebenzisa nje imali hhayi kakusekho kukhanya nje labo kade baya kubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollar bakhangelela ukuthi bangawina bazayibisela iZimbabwean dollar ngoba kuyakhanya ukuthi hhayi iusa isiba yehlule.
Ibandla eliphikisayo ele-MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswe idola lemali Melika kuphela lihle lisuse ama bond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe. Lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho elizwe ukuze kube le mali yelizwe. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe eSweden emdlalweni wenguqu selifinyelele esigabeni se-quarter final emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lihlohlelwe ngu-Emil Forsberg ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leSweden selilinde ukungqikelana lelizanqoba phakathi kwele England lele Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance elizadlala khona lele Uruguay ngehola lesine emini yantambama. Kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala uzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele England lele Colombia namhla ebusuku. Kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele Croatia. Imidlalo yesemifinali izakuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladeni zelizwe laseTunisia lapho elidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhona le ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale ezitaladeni kulokuba lilale kulelo hotela njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kunhambo zalo kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakashele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele kuyaziwa vele uba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethu sukuthi iteam elizwe ilale phandle estradeni lathi as a country kumele siwe lo plan B ngoba ama countries awe North Africa kwanisa ukunakekela amanye ama countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia aphatheke kumidlalo yeAfrica Rugby Gold Cup okungcintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseAfrica okuyilo njalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kweleJapan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine ngalane nemiklomelo ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayi, akusenani sithemba liyakholisa lo mculo eliwuzwa ngapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.